Lokhu kuvele emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso ye Community Working Group on Health obujonge ukuhlomisa intatheli izindaba ukuthi zibhale indaba eziphathelane lezempila kahle ezilohlonzi. Okhangele ukuqhutshwa kwenhlelo esiWGH umnumzana Mongi Khumalo uthi njengenhlanganiso balwisa ukuthi indaba eziphathelane lezempila kahle azinanzwa ngendlela.
Injongo yalo mhlangano ukuthi sixoxisane lentathile izindaba lezi mayelana ngokulotshwa kwama stories awezempila kahle. Sinanzelela ukuthi intathile izindaba zona zelomlando omkhulu mayelana ngokulotshwa kwezempila kahle ukuthi bafikise ilizwi eliqondileyo kuzulu wonke. Njalo sisebenzisa intathile izindaba lezi ukuthi sikhankase kakhulu ngezempila kahle. Siyananzela ezigabeni lapho esihlala khona zinenge inhlelo ezingabe zifihlekile kodwa kumbe esingathi izinhlupho ezikhona kumbe ama challenges ngesilungu. So siyabe sifisa ukuthi lawo ma challenges singisebenzelane lentathele izindaba ukuze bancedise ukukhankasa kabanzi ngalezo nhlelo.
Intathele izindaba esebenza kuphephandaba le Chronicle uNkosikazi Thandeka Moyo uthi uhlangana lenhlupho ezimbalwa ekubhaleni kwakhe indaba eziphathelane lezempila kahle. Uthi izikhathi eziningi abahlela amaphepha ababoni ukuqakatheka kwezempila kahle nxa kuqhathaniswa lezombangazwe lezomnotho.
Ama-editors kumbe ngithi abahlela amaphepha abakakuboni ukuqakatheka kokubhala ngempila kahle. So yikho kwesinye isikhathi uthola ukuthi izitori zombangazwe kumbe izitori ezikhuluma ngezomkhonomi zibonakala engani zingcono kulezempila kahle. Kukanti iqiniso yikuthi impila kahle iqakathekile kuwo wonke umuntu. Ngoba ungavuka ugula kumbe ungavuka ufelwe kumbe ungavuka kule outbreak maybe ithi eyomkhuhlane okhona kula muntu ongakwanisa ukuthi abale ngezombangazwe kumbe ngezomkhonono.
UNkosikazi Shelly Hlazo obephatheke kulomhlangano evela kwezempila kahle uthe intathele izindaba zikhathazwa njalo ludaba lwenkundla zokuzilibazisa ezisebulenjini ezifana loTwitter loFacebook ethi lezi ndawo sezibangele ukuthi uzulu wonke abe ngunozindaba.
Khathesi wonke umuntu sekwanisa ukuthi angene ku-social media abe khona kubo-Twitter oFacebook lapho izinto eziqala ukutholakala khona njengezindaba nje abantu beshare. Lokho kusuka kube nzima ukuthi bona babe ngabokuqala ukuthi bakhulume leso story kumbe babhale leso story ngoba wonke umuntu abe sekhuluma ngakho, wonke umuntu esekuspreadile sokugcwele yonke indawo.
UZulu akalalwazi ngemikhuhlane eminingi elizweni leZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemfundo ngayo. Ngakho intathele izindaba zilomlando omkhulu wokuzama ukufundisa uZulu ngayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.